lokho kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi iningi lazo kungase sebatsha ziye zayatshengisela emahhofisini kamabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Dubai wamdede kunsukwana esanda kwedlula. Abakhulumisane lalo msakazo endaweni yokubhalisela ukuvota eye-Hopley Satellite Clinic baveze ukukhathazeka ngendlela abezeki abasebenza ngayo bethi bayaphuza ukusiza abantu abanye bagcine bekhalala. Unkosazana Lindani Mtasa oleminyaka engamashumi amabili lasithupha yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe-ZHRC.
Baphonga ukuthatha abantu nje kuyenza izinto ezingaqedakaliyo ama-favors. Abanye bayangenela abangeni elayinini baphonga ukungena nje ngoba abantu bangona ba-slow. Omunye wangona uphonga ukuphuma ukuthi uyangaphi sabe singakwazi uphonga ukuphuma uyihlalele phansi.
Unkosazana Mtasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho ethe okudanisayo yikuba kulabanye asebehamba besethusela abantu e-Hopley ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukuba betha ngamagama.
Njengoba thina laphana esihlala khona bathi ungekeli ukuyirejista bazasitshaya njani njani, so sibonga ukuthi wothi sihambe sizingenise esesisayidi fona ngale sihlala khona e-Hopley. Kumbe bayebefuna ukuthi thina sisabe abengakwazi ukuthi bayenzelani khona.
Unkosazana Khuzanaye Mkokho yisiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye-Election Resource Center, ERC. Yena-ke labanye abenhlanganiso yakhe bahamba bebhodabhoda lapho kubhalisela khona abantu ukuvota bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle uyasizwa na uZulu nxa ethe waya kizo. Unkosazana Mkokho uthi njenge-ERC bayalujabulela usizo olutholiswa uZulu we-Hopley le-Southley Park ngokungenela kwabe-ZHRC osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kwana ma birth certificate and ma national ID.
Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithupha. Thina sifuna umuntu wonke aphatheke kukhetho oluzayo. Abasakhulayo, abesifazane, labakhubazekileyo banelise ukuphatheka kukhetho lapho selusenziwa.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zezeki ngoba zalile lapho zibuzwa ngale ndaba yokusebenza kwazo zimadolonzima. Iningi labahlala e-Southley Park le-Hopley kakhulu kungabantu abaswelayo. Abanye kungabakhula bezintandane baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezi ncwadi ezibalisa ezokuzalwa kanye lezithupha. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.